sesiwele ezinto eziningi ezingenzakaliyo. Sibona yiwumhlanga esingathina yilwane owenjwayele ukuthiwa i-routine meeting ofanele vele ube khona. Kodwa eqinisweni njengabahlali bezimbabwe siyatshintsha ukuthi umhlanga uzasithathelani. Bese ngiqhubeka ngaphambana isikhathi umhlanga ozaba khona oyeshadi womhlaka 17 njengahambele harare ngabalapha kobulawayo. Nginanzele into eyinye nginanzele engathi yinto enhle. Imigwaqo eyazama ukulungiswa amavendazana ayephongeuhlala igama lonke siwananzela ukuthi azama ukukhishwa ungathi kuba le-order. But umbuzo ukuthi kambe lokhu kwenzelwa ukuthi sozahlala kunjalo yini ezimbabwe kumbe njalo kwenzekani bemzi. Kodwa bengasuka bese sibuyela futhi wani umkhuba wathiwa kudala ongaqedakaliyo okungahlonipha amalungelo abantu.
Naso ingqobe mfundisi moyo.
Okokuqala engithanda ukukumemezela ukuthi thina njengamabandla sikhuthaza kakhulu ukuthi eZimbabwe kube lokuthula njalo isithunzi lwezulu wonke nobuntu bonke bomuntu wonke eZimbabwe buhlonitshwe. EZimbabwe kuliqiniso elikhona ukuthi sinenkinga eziningi ezidinga nje ukuthi thina njengamaZimbabweans sihlale phansi sikhulumisane ngokuqotho kumbe okungathi okujenuine ngesikhiwa sizame ukulungisisa ama-internal problems esilawo sibilithi kubhalansise futhi nokuthi sinama-external needs esilawo njengelizwe abantu abanjengabo-SADC abayibo abangasaka ku-spotlight ukuthi kaningi kakhulu siyasifunda isishiyele kubo-SADC kanti kuyadingakala ukuthi thina sodwa sidingane ngokweqiniso sinanzelele ukuthi yithi kuphela esingalungisisa ilizwe lethu kusiya phambili.
Nanto udaba mnumzana Sibindi.
Ikwathi kuthiwa ukuthi hlala sikhala thina ngapha ikakhulu kwezombusazwe ikakhulu ingase sikhangela umthetho omkhulu welizwe kuthiwa i-constitution. Into zibhale phansi zicatshile imithetho ibekiwe yacaca into babana zibaleke. Kodwa izenzo zethu isikhathi esiningi kahulumende wethu wezimbabwe isuka zingahambela kokubhale phansi. Beso kuthi thina noma sisigayi sibona ngathi amalungelo abantu asebethi ukungezwa la hlala sikhala kubile ukuthi umsezihlangane akusahambelani i-constitution elizwe. Yikho kukhona njengobumfesitho ukuthi engxenye yokuqakathe kumele ukuthi abantu bezimbabwe ke sidinganeni sibilike ekuhlaleni phansi isikhathi esithi buya izele izoncedisa abantu abakhathi kulungisa into yabo. Ngibona ngathi-ke okwamalungelo abantu ikathesi hayi sibaloshuthu iqiniso lihle kufanele lilungisiwe masinya ibonakale ukuthi abantu baphilisana kuhle ukwenzela ukuthi abantu babe le nhlonipho elizwe lapho abayizesaz ababuya elizweni ababona ungathi amalungelo abantu ahlonitshwe. So ngezindlela thina siyazibona futhi sibuye sizigande uzwane kodwa abantu sifuna ama-investors ngendlela esiziphatha ngayo.
Lokhu engikuye mnumzana Sibindi uke wakhuluma ngokuthi abathengisa esitaladeni baduduliwe njalo imigwaqo iyalungiswa kukhona yini okunye okungenziwa ukuthi beqhubeke beziphilise nokuthi imigwaqo ilungiswe isikhathi sonke.
Engakuthi ukuthi imigwaqo ukuthi ilungiswe kuqondiswa ngoba vele sikhuluma kanje phela singakhohlwa ukuthi abantu bezimbabwe imota zabo bahamba ngazo bayathela imithetho. Umthetho odulayo kusuka lapho ungena emgwaqo angagadakaliyo okubulayela imoto hlale usungumuntu osuwalulhlale ulungisa imoto. Abathengisayo kufanele bathengiswe abantu bayadibele kodwa kumqoka ukuthi emthengiseni kwabo abantu bangathengisi indawo yonke kungani kusuke njalo. Kwananzeka basezitaladeni zonke lasemadolobheni kulabantu abanezitolo zabo abhadala ama-license kuyethola abantu ebehlezi emnyango khonapho waleso sitolo usethengisa ama-items laphakathi lapha nesitolo. Umuntu anobhadala i-license phela uyalimala singakhohlwa phela ukuthi ilizuze lifithuke lokuthiwa i-GB ye-country sikhanti ukuthi o-businessmen basebenze gadalala bathulisa umnyolo kodwa ngase sibavala ngale ndala kuyakuhlupha yanye kubajidulisa umxothana labo hhayi isithoni senhle abathithe ngokukhulumisana ukwenzekisa ilizwe lezi lezimbabwe libe e-order abantu balikhawukelela kubana abazohlala lapha balikhawukele ukuthi malethi imali yabo lapha bazokuhlela umnotho wethu.
Ungasigqobela lingxoxo umfundisi moyo yisiphi isixwayiso ongasiphi?
Siyabonga ingxabano into ejayele ukuthi ihlezi khona kodwa idinga nje ukuthi abantu bahlale phansi baxoxisane esingakuthi i-engagement ngesikhiwa. Ngibona ngani yinto esasilele eZimbabwe nama-engagement esiwayenzayo bona ngani kaningi kasiwayenzi ngeqiniso. Umuntu nanxa esejele kule mthetho esidayidayo etholakala ku-constitution ukuthi umuntu kumele aphathwe njani kuyini okungamngenisa ejele into zonke zona lezo sikhuthaza ukuthi abombusazwe labana laba abasiphathele umthetho baqhubeke bekuhlonipha khona lokhu ukuwakhuluma laphana ubaba uSibindi ngendaba zokususwa kwabantu abathengisela emgwaqweni kanti ngabe bekhona isikhathi sonke bethengisa bengasuswa why sokumele basuswe kathesi nakuyukuthi bebevele besephula umthetho kumele ukuthi ngani kwakhulumisana kudala basuswe kungabi ilokhano kokuthi hhayi sifuna ukuthi sibasuswe ngoba kulo mhlangano omkhulu okuyayo baceda lapho babuye babuyele kanti akukho isizi njengelizwe nabatha labo batholiswa ama-opportunities ukuthi bathole imisebenzi. umsebenzi yakho bayakhela indawo ezinhle zokuthi bathengisele kube lokunye abakubhadalayo kuma city council silapho isisekelo sombuso ngasisihlonipheni siqhubekele phambili kuzafika.